So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endaveni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engela sikhundla ku-CCC njalo kamazi. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC.
Hayi le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje.
Ibandla lezanu PF lokhe lingakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hathi awukudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi.
Akubanga le communication officials wasifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Chabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engela sikhundla ku-CCC njalo kamazi. Ekhuluma lentatheli zindaba ethiwa Gambakwe, uChamisa uthe ibandla le-CCC alila ngatsha okwaziwa langobani kunye lebandla lezanu PF elikhethe ukulandela incwadi kaChabangu eyokuxotshisa amalunga ibandla lakhe edale lephalamende. Wengezelele sithi uChabangu usetshenziswa libandla lezanu PF. UChamisa uthi amalunga ebandla lakhe awasoze aphatheke kukhetho lwama by elections oluzenziwa ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla lakhe ngoba elinde isinqumo somthethwandaba phezu kodaba lolu. Ngesizwe uChamisa kungxoxo ayenze logambakwe.
Triple C is not fast, so there should be no confusion about who is who in the Triple C. I understand the man you are talking about, Thabang, is a member of some other board, you know, but not Triple C. And that is known by ZANU-PF. That is known by the person who is claiming, who is an impositor. He knows that he's bogus. He knows that he doesn't have title. He doesn't have a leg to stand on. He doesn't have what we call the locus standi, or legal standing. He doesn't even know the meaning of Triple C. I'm sure if you ask him, you may not even know the doctrinal foundational basis of the Triple C as a citizens movement. As you know, the Triple C was not just a political party. It's a movement born out of consultations with the citizens themselves.
Lo ke ngumnumzana Nelson Chamisa kungxoxo ayenze lo gambakwe. Kunjalo nje isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi okokuthi uChamisa kamazi uChabangu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC njalo bake bayeba inkokheli yabatsha kubandla le-MDC. Sixoxe loPhugeni uze sizwe kabanzi okwenzakalayo.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje. Umuntu omdala nje usemani aziyangisa nje ebantwini, ukumazi uyamazi. Uzokwazi ukuthi ubabuChabangu ngesikhathi ubabuChamisa youth chair, ubabuChabangu executive youth. Ngesikhathi ubabuChamisa esiba national organizing, ubabuChabangu provincial chair. Kuqakathekile lokho because i-provincial wheelchair reporter. We are a reporter who organizing department, who is the national organizer. Saying he could make a pinda then the 2018, 2019, wabuchaba wabizwa ku executive. Ega chamisa ebizwa nguye uchamisa. Isithombe lesana lasibonayo ephuma ku meeting lomhlonishwa uAbednego Pepe lo baba umbuso ofuzwayo webhethu likaZulu naye uinteram SG nobhala jikelele ubaba uChabanga ubabe kulaphana kokubulawa belungisa yona lindaba yokuqalwa kwe-CCC. So hayi okokuthi akamazi useyakhuluma nje and I'm sure ukuthi ubone kwena le video orefer kuyo esezenza lokuthi akakwazi ukuthi pronouncer isibongo sakhe. Isibongo esipronounswa ilizwe lonke. So ngicabanga ukuthi even ibehavior leyana yokuthi amstriphe ubunguye bakhe lesibongo sakhe ukumbonisa ukuthi akamhlonipha kanjani. Ngicabanga ukureflecta more on him than unobhala jikelele uzoqhubeka nje. Sizoqhubeka simeka sure ukuthi inkulumo le isezingeni eliphezulu asizuku ukweyisa muntu. Sizokhuluma nje ukuthi indaba yipi la yipi. Angithi indaba yenkantolo ayiye phela iye lungiswa enkantolo ukuthi ukuthi abantu beyisane noma babonise ukuthi bangcono kulabanye kumedia la ku public gallery.
Ungasitshela ukuthi udaba lwemthethwandaba lapho okuthiwa khona uMnumzana Chabangu wamangalelwa luhamba njani okwakathesi lolu daba njengoba seke sezubana bekumele aphendule umthethwandaba lalabo abamangaleleyo
babiyebo seswaboni lamaphepha abo endelana ngiyamkhotha ngokwakhe unobhala jikelele uthe hayi imoya yakhe iphakeme kakhulu ngoba which means high spirit because amaphepha abo aya kulalutho akulolutho kuyayangisa nje. Into esiyizwileyo ukuthi sebezama ukuthi bayenze lokho esibizwa sithi ama-supplementary heads. Sebezama ukuthi bazama ukuwaqinisa ngoba hayi akula nje akulanto abayirezileyo sebedliwe nje ngama-heads up.
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi udaba lokuthi bakhona abanye abazaxotshiswa njalo edalela ephalamende lakuma-council kuhamba njani?
Angithi ubaba unobhala jikelele eqala le process uzobona ukuthi igcine kakhulu lana kobulawayo ngoba intinto ade ilandela kakhulu lasemathepheleni nje north and south wathi lapho umaswingo kuphiku ngoba lezo nje bekuyizinto ezisemqoka kakhulu and abantu abakhulume ngazo strong labezazi. So use consulteke countrywide sokubuye okuningi uzokwazi ke ukuthi emthethweni kulento le ukuthiwa defeating the ends of justice. Defeating the ends of justice ngesinto ukuthi ikungenela ekusebenzeni komthetho ungenele ngendlela yokuthi yenza ukuthi umthetho ungasakwazi ukuthi wenza usebenze kahle kuphume ukulungiswa. So ubaba uChabangu ma enga indaba le njengoba isifakwe enkantolo bethi yena kuyena interim nobhala o interim SG akuyena unobhala sabambile kwalesi sikhathi ma engaqhubeke yenza lezi zinto uyabe senza lokho engikutshilo manje ukuthi it's interfering with the administration of justice or ukuphazamisa ingalo yomthetho. So akazi ukujaha ke uzolinda ke ukuthi umthetho uthathe indawo yawo. Umthetho ungathatha indawo yawo uqede ke umthetho lokho ezophuma la sisinqumo njengoba kuyiwe enkantolo kanje. Usezokwazi ke ukuthi anjani aqhubeke ngeprogram yalekho ama citizens akujoyo. Kodwa ngiyacabanga nje ngoba abantu sebeme ngamadlodlongwane nje yonke le ndawo. Ngiyacabanga uzowabona wona ama citizens eze agitator nje ilizwana lonke leli ngoba bayifuna lento. Kodwa ngizothi abantu bakithi hayi ake nilinde nje kancane linikeze umthetho udlale indima yawo. Umthetho ungadlala indima yawo ke unobhala njobe ngumunobhala wabantu uzokwazi ukulalela enze khonokho okufunwa ngabantu. Ngiyabonga Msakazi.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chamangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Ibandla lezano PF lokhele ingakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi okudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi. abancintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi kodwa abanqotshwa bebekhangelele ukuthi bengahle baphiwe ithuba lokuncintisa njalo njengalokhu okwenziwe kubhayi election eyenziwa emaSwingo. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalela eParliamente ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136 okucho ukuthi linganqoba kukhetho lwamabhayi elections lithole ezinye njalo izihlalo ezithoba munye 9 linelisa ukuba lamalunga edale angaguqula isisekelo sombuso. Sixoxe lomunye owancintisa kukhetho lukancwabakazi emele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, umnumzana Kudakwashe Munsaka, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe, kumbe FAZA.
Uye waba lomaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhlaka 1 November Wednesday ngolesithathu kuyaba kusiba lama primary election lawo maphepha njalo abe pinde akhuluma ukubana 28 Thursday which is October kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV kodwa ke akubanga le communication official so asifakanga ama CV sisali ndele simelele ukubana ipart isazise ukuthi sihambe njani kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election babekhangelele i democracy ethina sizimisele siyahamba kuma primary election bakusebe khona ebandleni lezani PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary sebeqalisile endaweni eziningi kuma constituency zikoqela eyami ukubana bengene beqalisa uzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini ukungenza ukuthi unqobe kukhetho lwamabhayi election lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga, ubona ngani kuyini kathesi okukhangelele ukuzayenza ukuthi kube lomehluko?
Yebo, mina ngikhele ukubana ngimelele iZANU PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisibumetheyo isizathu esimnandi ungakhangela ukubana kuhistory yeZANU PF eBhinga sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo kodwa kathesi sesitshintshile sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU PF eBhinga ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegepu sathi sikhiwa ngegepu ekwana ukuba yi 13,800 ama votes esadliwa ngawo kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo ma votes ngasela engu 3,000 kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhangelela ukubana singaqhubeka sizame njalo kubhaya election hayi okwakathesi siyaphutsha sibili siyaphutsha kumgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TCC baqambela abantu amanga ukubana i-TCC siwinile so abantu bengavotela mina bayasala lokho beku-opposition ngoba uJamisa usewinile sothethi lizwe so kumele kuvotelwe bona uwenzela ukuthi kungabe ku-opposition kodwa kathesi abasela lokho ukutshela abantu amangabo aseze yaphela labantu sebeze badinwa ngabo abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu odwa bavotela namuhla bala discipline sasasebexotshwa so abantu bephinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni okudlala ngani singabantwana asisakufuni sifuna umuntu ongayesimela eParliament umuntu engasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke bona abakaqalisi ukugankasa kukhanya kusibasabanjwe i-confusion basale confusion ukubana ngubani ozangena kuyangenwa njani so abakaqalisi ukugankasa sikababoni njoba nje lathi hatshi asikaqalisi singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination code ekhona mhlaka 7.
Alo-ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka ongomunye owancintisa imele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga engumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Association of Zimbabwe kumbe i-FAZ. Okwa manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umanyano weSADC lowe African Union yehluleka ukukhuza usohabo umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubusa ngocubu. Iphephandaba lobulembu elezimbabwe.com liludaba lokuthi idale le High Court eMasingo linqume ukuba ofuna ukuncintisa kukhetho lwe by election yeGood West ezimele umnumzana Martin Mudzingwa ulelungelo lokuncintisa lanxa engusobhuku wesigaba. Umahluli umnumzana Stanislas Zisengwe utshele leli phephandaba ukuthi umthetho uthi inkokheli zomdabu akumelanga zisekele uhlangothi kodwa uzisengwe uzimele ngalokho ulelungelo lokuncintisa. Omunye wabancintisayo nguye oyethula loludaba imthethwandaba efuna umdzingwa avinjwe ukuncintisa. Uma manje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Stage 7, Stage 7, Ninja. Ama sanctions laba khuluma ngawo bethi acela ukudasulo. It's fun because e-friction abayizwayo bona abayimameli mayizwa ngabantu beZimbabwe ezeholo bekhala kumbe into abantu abangasukezani kodwa bona bafuna ukumamela ngoba bafuna ukusulelwa ama-sanctions. Ama-sanctions azosulwa kanjani ngoba nanku abanye abantu babulawa baye bafihlwa. Ama-structures amisiweyo ephalamenti adilizwa ngendlela abafuna ngayo bafaka baba abantu ababafunayo. So mina ngokwamambono ukuthi ama-sanctions abakhalela ukuthi asuswe asebuhlungu kangakanani ukudlulisileyo kulalobu ubuhlungu ababuzisa abantu. Akufana nelokhu lakobulabo bezobuhlungu ngaye indaba yabo le ayiswakali le usuye ngami nje kube vele bayala bayafanile njalo kuphele kufanane lo waye bengakhulume ne-corruption eyenzakalayo batshontshe izinto babulala abantu bayenza konke bade babakhalela ukuthi ususwe ama-sanctions. What for?
Studio 7 hayi siyabonga konke okwenzakalayo kwenziwa ngamaphathi achiyeneyo. Thina singamaZimbabweans sikwamanye amazwe sihlupheka lokho kuthiwa abathatha umbuso bethi kuzabalunga kuzaba right kuzalunga kodwa sibone kulunga lutho. Into engikhuthaza uZulu nabo bonke abantu abakhalayo abajabulileyo futhi okusalayo kulabo abakhalayo ngithi masingabambana sikhulekeni iZimbabwe yonke okucatshileyo kuyakuvela nakhona oko abakwenza abadla izimali bodwa ngobani abadla izimali thina sihlupheka iZimbabwe ile migodi indawo yonke imigwaqo kuhambeki lokho beyerobha abantu emakhaya bebanikeza ukudla labo mvundla erobha izalukazi sibhotela iZANU PF. So mina ngithi kulabo bafisa ukuthi iZimbabwe iphumelele asikhulekeni okunye silinde uNkulunkulu ngokuba ngezandla zethu nakho konke sikwenzayo iZANU PF ilamandla okudlula thina emhlabeni kodwa ezulwini ayinamandla futhi masingakhuleka umhlaba wonke khuleke impela umhlaba wonke nalwana sikhuleke impela iZimbabwe yonke konke abakwenzayo kuyakuvela njalo kuyaphela okungapheliyo kuyahlola.
Salubonani basakazi abahle kwi-Studio 7 ngiyalibingelela lapha ngiyalibingelela basakazi bamabahle ngithi ngingenzama ukuthi mphawule lapha kulabantu engihlala nibezwa lapha kwi-Studio 7 bekhuluma lapha bethi kulabantu abagxeka uChabangu right no bona nxa bebona uChabangu right laba bantu abaphume lo Chabangu wabo phela beforme abi party bengasihluphi ku-CCC abaforme abi party njengoba bathi bona bafuna ukulungisa lapha emathebeleleni amashow abahambe ku-MRP yeyobandlulule engafuni imashow wena besuke ku-CCC bengaqali thina ukufuna ukusifakela imikhokha abo le abafuna ukuyifaka nje kodwa sithi hayi yena usengezo Chabangu lo bantu benkosi Chabangu lo ngoba la amanyala akhe lawo senzela wona lawa thina mboni sizakwazathanda lawa. Yabo
Studio 7 zanu njani Studio 7 esizwa bakhuluma abantu laba bakhuluma manizanu asikhathele ngezanu ayisikhathele ezanu kambe bona abalamahloni shinini yathe ngaka around bedubeka sihlupheka kangaka sesisegugile emazweni abanye abantu ayilizwe lingalamali ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe kanti iliphi ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe leke khuluma amanga yena umnanga kwethu kona yeZimbabwe ifula kulamazibhedlela imithi khona konke konke kukhona imisebenzi khona ingaphi imisebenzi iphi imisebenzi ngoba abantu bahlupheka kulamsebenzi longo nje besabamba abantu ngenkano ukuthi bebathi bavotelwe izanu akulamuntu ophelele ekhanda ongavotela izanu neva kakho umuntu ongavotela izanu labo bayakwazi khonoku ngasoke kathi sibehamba bebulala abantu beqatshisa abantu benza yonke into bebophisa abantu bebafaka emajeli bathembe amapholisa akhona amapholisa akhona kathi wona anjani nala amapholisi la maphosotsha ngikhona kungasothwangirayo wazowenza ukuthi ilizwe lelo libe namhlanje lingani liboneka ngcono kambani banikuselani eZimbabwe ngoba wala amapukona amapholisa la angasaholi wona amasotsha akhona la angasaholi aleke milana lezanu izanu engalanto eyenzayo kambe ilizwe khonokho iZimbabwe sokuyigama kuphela iZimbabwe kuphelile ngendaba kamnanga
salibonani salibonani basakazi bethu esilithandaza abasitudio 7 ayi siyaphika kungena endabeni le yama-records indaba yama-records yapasiswa yi-ZANU PF ikujabulele ukuthi yama-records azobulala ama-opposition party bajabula kurikholwa abantu be-2PC manje sokurikholwa abantu be-ZANU PF sebesala bona njani bayala ngaliphi ngoba bona bathi ama-records uChabangu laba be-2PC bathi abamazi bona bathi uChabangu we-2PC manje lo abathi urikholwa abantu be-ZANU PF bathi abamazi labo abayithathe la incwadi yakhe iyefundwa ihanjiswe la kuzeki behambe labo bantu kathi kumele kuhlukunyezwe abantu baseZimbabwe behlukunyezwa iphathe eyi-1 akufane kuyo yonke indawo akufane kuyo yonke indawo kube 50-50 abantu baseZimbabwe bayahlupheka ngenxa yabona labo bantu be-ZANU PF ngiyabonga kakhulu ngicela incwadi yami ifunde lo okhuluma ngudalibuhle Ndlovu mphume endaweni yaselwagwelwe evuko emangwande khona ngale siyabonga msakazi
Studio 7, Studio 7. Iphimbo lami angilizwa angazi ifoni le ayingenisa ama message amkini. Ngicela iphimbo lami ngilizwe. Yikuthi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi kule yinye into abantu abangayazi into e-grand plan eyayenzwa ngamashona ukuthi abantu besindebeleni baze baphele kumbe amashona angene phakathi kwabo. Manje abantu bakithi abakubo lo muntu obuya enomqondo omuhle obabonisa ukuthi bafowethu thina singumthwakazi thina kumele sizimele abakubona abantu bakithi noma bengayenzani bathini bamfake ubaba uChamisa bafake ubani ezilongo kungumuntu wasesishoneni amandebele lalikhohliwe kona manje kithi ngapha kobhulu la ngithola amasimu ethu sebegeba phakathi bagcwele lapha uyabona ukuthi basithathela umhlaba wethu so bafowethu ngempela asikenzi sikhule emqondweni abantu besindebelele sizimele sike sifise ukuzimela kanti sizisolani thina ukuthi singaphatha umhlaba
Studio 7 Studio 7 hello awu uMisi Mathebelelele ke ngitshele abantu ukuthi thina kuMRP besanikeze amajaha lawa amathathu ukuthi akaphume nesombululo ngento yabo leyo yokuthengwa bedla imvuthu zaloyo bathengileyo thina siyala siya beja sithangeke kwenzeke lokwenziwa ngumonzora ku Triple C. MRP akusoze kwenzeke lokho kwenzakale ku Triple C futhi okaChabang. Waqala umonzora kusase MTC nangu Chabang futhi. Thina kithi lapha nje kunquma abantu amakhanda kumele kube lula kakhulu sibonise ukuthi akekho umela double up phakathi kwethu. Ezibona lawo bathumayo. Ezibona lawo bathumayo mpela ukuthi abone ukuthi lapha kasidlali iphathe kumele ngidathule phakathi. Like it or not. Zamani ukubuyela emuva kumbe lenzeni iphathi kalale. Mfulongashi wena gumbo weshona na wena mfanyana nomunye ake niboni plan wena mdenda wakho ukuthi hayi lapha senihambe wrong zamani kubuyisela imvuthu esakeni lapha lesithethe kho ngihlale kahle nizinze kumbe nenzenye iphathi kwaphela
sibingelele emkhulu ishona njalo basakazi siyabezo khalipani phuge labo chaba abazenza ingathi bahlakaniphile abazenza lamhlanje ingathi bakhulumela abantu bakamthwakazi kodwa eqinisweni abantu laba basebenzela izano lokhu abakwenzayo kathi uChabangu lo amandla ukuthi ufuna ukuxotsha konke abantu bethu C. Amandla lawa thatha uphi? Kanti Triple C kahle kahle ngikabani? Yikho lapho esizibuza khona. Njengoba sokungenela labo Kalfan Pugin abazisikizi. Nangu into okuzena uChabangu. Lo Kalfan Pugin ama CIO sebengenela khona lapha na sebezenza abantu beTriple C bekhuluma amanga bona bevele bengabalandeli bezana. Ngoba kathi sidingo sokuthi khona bekhiphe abantu beTriple C befuna ukufaka abantu bezana ngesani uma kuyikuthi impela abantu beTriple C. Uyacaca nje lokhani ukuthi khona abantu laba abakhulumeli imthwakazi kodwa barobha abantu bakamthwakazi. Indaba bengavuleya iphathi kati uma kuyikuthi bahlakaniphile impela balwela abantu bakamthwakazi. Kulalokho abakwenzayo betshela abantu bakamthwakazi amanga lapho Kalfan Pugin behamba eSwazi sisikizi behamba bemunya amagazi abantu. Ayikho ke lento Kalfan Pugin abayenzayo lolu chaba kwakhe. Abantu abasebenza ifast lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 22 Mfumfu isikepe sePhilippine esasithwele impahla yamabutho esihlengeni seThomas Shaw eSpratly Archipelago kanye lesebutho lemanzini esasiphelekezela zatshaya izikepe ezimbili ezeChina. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki alitshumi isikepe sebutho leChina sisebenzise amabhomba okumisa esinye njalo isikepe sePhilippine esasithwele impahla efanayo. Isihlenge sesibili eseThomas Shaw singamakhilomitha angamakhulu amathathu lamatshumi amabili 320 uphuma ePhilippine. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumbiko waso sithe iMelika izakuma labangane bayo abePhilippine ngalesi sikhathi behlaselwa libutho lemanzini eleChina limisa ukuhanjiswa kwempahla emabuthweni asesihlengeni sesibili eseThomas Shaw mhlaka 22 Mfumfu. Okweminyaka eminingi ilizwe leChina lithi indawo ezininzi ezikulwandle lweSouth China Sea ngezayo lisebenzisa imbali engacaciyo kanye lemephu eyakhutshwa ngomnyaka ka-1947 etshengisa izihlenge ezilitshumi lanye ezikulolu lwandle. Izihlenge ezimbili zakhutshwa kule mephu ngomnyaka ka-1952 kukhutshwa iTonkin phansi kweChina isiya eNorth Vietnam. Ngomnyaka ka-2016 idale elahlala phansi lala okwakhulunywa yiChina ngalendawo lisithi akubambeki phansi komthetho wamazwe omhlaba. Idale leli lakubeka sobala ukuthi akulasizathu esemthethweni esipha iChina imvume yokuthi indawo yesihlenge sesibili eseThomas Shaw ibe phansi kwayo. Kulezinye indawo ezilokhu zisalwela ezigoqela izihlenge ezingelabantu lendawo ezifana le Scarborough, Paracel Islands, kanye le Spratly Archipelago. Ulwandle lolu lwamafutha kanye legasi eningi kakhulu phansi njalo lulenhlanzi ezinenye. Yilo njalo lulezikepe zokuthiya inhlanzi ezinenye ukwedlula kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. Umbiko wesikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokusebenzelana lamanye amazwe uqhubekela phambili usithi okwenziwa yiChina mhlaka 22 Mfumfu kanye lomhlaka 5 Ngcwabakazi ngeyinye yemizekeliso etshengisa ubuqholo beChina obokuzama ukuthatha indawo engayisiyo yayo okuveza ukunganaki ukusebenza okusemthethweni kwamanye amazwe kulindawo. IMelika yagcizelela ukuthi u-Article 4 wesivumelwano sika 1951 eseMelika lePhilippine ugoqela ukuhlaselwa kwebutho lePhilippine kulwandle lolo.
Okay, bekungamazwi udaba lukahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengwezo Chabangu kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo engamazi. kodwa isikhulumeli sika Chabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla lesi-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa silazo ezinye ngo-half past seven ntambama.